siyabonga Chris lichona njani emakhaya yekudibana emsakazweni wa Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 25 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Illegal framework silayo yokulwisana nalo umkhuba ukuthi sibone ukuthi constitution singayithatha senze realignment yemithetho sikhuphe iCustomary Marriages Act for example evumela abantu ukuthatha abantwana abale 16 years. Sase siqalisile ukulwisana lalinto at policy level.
Iqula le-committee yebona ngamalungelo abantwana kunhlanganiso ye-African Union lifika eZimbabwe ukuzobonisana lohulumende ngokuphawulwa kohlelo lokuqeda udubo lokwendisa kwabantwana besesebancinyane.
Kufanele laba bantu bajeziswe, ngathi mina bamele baphathwe njengabantu ababanjelwe icala lokubulala ngoba abanye balaba bantu ababahambisa eZimbabwe ngabantu abafika babulawa and lapha sikhuluma ngabantu abedlula ababili ababulawa ngendlela engayisiyo behanjiswe yilaba bantu.
Liqhubeka liqansa inani leziphathamandla zamapholisa akwele South Africa esezimiswe umsebenzi ngodaba lokuthumba lokunikela ezandleni zamapholisa eZimbabwe isizalwane zeZimbabwe ezibanjwe kwele South Africa eminyakeni esanda kwedlula.
Esigabeni sokuphila kwabantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labehlelwa yimfa besemazweni ikakhulu indleko yokusa isidombo ekhaya ukuyabekwa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iqula le-committee yebona ngamalungelo abantwana komanyano we-African Union selifikile eZimbabwe ukubonisana lohulumende ngamalungelo okuphawulwa ngokusemthethweni uhlelo lweminyaka emithathu lokuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana besesebancinyane. Intathe yezindaba yethu Mavis Kamau usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lenkokheli enhlanganisweni ezidlula ilungelo labantwana owenzelwe emahofisini eZimbabwe Women's Resource Center and Network, unobhala okhokhela ukuqhutshwa kwenhlelo unkosikazise Mariama Muhammad uveze ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe alichumi abikwa eludubo olukhulu lokwendiswa kwabantwana besesebancinyane. Unkosikazi Muhammad uthi lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe seliza kuba ngelesihlanu ukuphawula lolu hlelo lweminyaka emithathu lokukhankasela ukuqedwa kodubo lokwendiswa kwabantwana besesebancinyane. Uthi lokhu kusitsho ukuba leli lizwe ngelinye lamazwe alichumi awezwekazi le-Afrika lapho lolu dubo olubhahe kakhulu khona inani lezehlakalo zokwendiswa kwabantwana besesebancinyane liqonge kakhulu. Umqondisi wenhlanganiso ye-REPSI eZimbabwe unkosikazi Sibusisiwe Marunda utshela iStudio 7 ukuba ukuza kwaleli qula le-AU kuyinto ebajabulisayo bona njengenhlanganiso eziphatheke emisebenzini efanayo ngoba sekuludaba oselukhangelwa yinkokheli ezikusibanga esiphezulu kungasafani lakuqala.
I-constitution yethu yes clearly defined umntwana njengomuntu ongaphansi kwe-18 years. I-legal framework silayo yokulwisana lalowo mkhuba ukuthi sibone ukuthi i-constitution singayithatha senze i-realignment yemithetho sikhuphe i-Customary Marriages Act for example evumela abantu ukuthatha abantwana abale 16 years. Sase siqalisile ukulwisana lalinto at policy level kodwa ke kumele sikhumbule ukuthi ukwendiswa kwabantwana kwenzakala kuma-communities. So kumele sibuyele kuma-communities siye kubale sithina ama-conversations kumbe ukuxoxisana ngokwendiswa kwabantwana sibone ama drivers okwendiswa kwabantwana and get ama communities wona to say siyakubona sibili ukuthi siloduko lokho yikho esingakwenza njenge community.
Unkosikazi Marunda wengeze ethi kumele uhulumende laye atshengise ukuzinikela kwakhe enze kube lomthetho obeka uma mthatha loba uma yendisa umntwana ajeziswe njengalokho sekuthe kwenziwa nguhulumende weMalawi.
Lokho kuqhakathekile sibili ukuthi kube lo mthetho oqondana lokwenda lokwendiswa kwabantwana. Kodwa mina bese ngisithi mina lowo mthetho ungaba khona kumele kube le mizamo yokuthi abantu babe wazi lowo mthetho ngoba even leyo esilayo abantu abayazi. So nxa bengayazi kunzima ukuthi bathole ama rights abayiphiwa ngumthetho oyabukhona. Labantwana babekwazi futhi kulomthetho owalisa abantu ukuthi babathathe.
Leli qula liveze ukuba uhlangothi lweAfrican Union olukhokhela kule mikhankaso lutholiswe usizo lwemali ivelela kusikhwama seFord Foundation. Lithi lifisa ngaye uyaphawulwa okusemthethweni lomkhankaso umhlaka 27 kunyanga kamabasa lonyaka ungakedluli. Ziqale lezo nhlelo zokuqhuba njengoba kuzamele uhulumende ayekwethula iripoti yakhe ku-AU ukuba kuyini osekwenziwe okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ibandla le-MDC Renewal namhla licele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wesule isinqumo sokuxotshwa kwamalunga alo angamashumi amabili lanye edale lephalamende. Usomlomo wedale leli omise amalunga la ukuza ephalamende ngeviki edluleyo ngemva kokuba icelwe yi-MDCT ngoba isithi amalunga la sehlamuke abumba ibandla lawo. I-MDC Renewal ithi ayisoze ingene kukhetho lwama-by-elections lapho okuxotshwe khona amalunga ayo okuyisinqumo njalo esithethwe yi-MDCT. Amacelo amabili athi kumele kulungisiswe okunenge okuphathelane lokuqhutshwa kokhetho kuqala. Nxa engasangenanga kuma-by-elections la amacele omabili njengokutsho kwawo ibandla le-ZANU-PF lilakho ukuthola izihlalo ezilithumi lanye lane 14. Siqhume isiphathamandla se-MDC Renewal umnumzana Albert Mhlanga.
Asisoze sincintise. Okokuqala, anti liyakwazi ukuthi ibandla esilikhokhelayo i-MDCT savumelana ukuthi i-MDCT kasisoze siyekhethweni ama-reforms aze alungiswe kuhle. Kuningi okufanele kulungiswe singakayi ekhethweni. Yikho-ke sibhizi simaphasaphasa silungisa indlela yokuya okhethweni oluqondileyo okungalapho okuzaba lomunye odingqeliwe kumbe uqalalo amazwe wonke akuhloniphe uthole uncedo uthole ubudlelwane, hathi ukhetho lolu esibe lalo ukuthi yebo yebo upresident umgabe uwinile kodwa hhayi umangoyo ulale ziko kanye nakomgabe kanye langakithi kanye iZimbabwe yonke abantu bagcwele ubuyanga banuka ubuyanga. Yikho kukhetho olunjalo thina kalusincedi ngalutho.
Abanye bathi babamhlanga nxa lisithi yini elilosekelo lesabani ukungena kulolu khetho.
Asiyesabi ukuthi kumbe sizadliwa ngoba vele silosekelo olukhulu. Okodwa esikwesabayo ikuya ekhethweni olulohlazo njengoba nisithi ukuthi ukhetho olungahlonitshwa ngomhlaba, ukhetho olungahlonitshwa ngitho la ekunyonyo, okuhlonitshwa yibona labo babewinile bebodwa. Kodwa kuphinde sokusenzakala ukuthi lanxa sithesa wina kuyafanana akulancedi. Njengoba ukwazi ukuthi ama-sanctions akhithwe eZimbabwe kutho ukuthi kusobala sibili ukuthi abantu lonyaka abasoze beholiswe umumbu. Bengaholiswa umumbu abantu bazabulawa yindlala njengoba sithi ukuthi ilizwe seliphakathi kobuyanga njalo nokuswelekayo konke yonke into ikakhulu imali. Yikho kulolu khetho alusoze lulethe lutho lokhu engikhala ngakho. Ukuyina sibili hhayi izano thina lapha kobulawa vele kasiyazi. Kodwa into esimangalisayo ukuthi uba uTsvangirai ubebadonetele. Ukufisa sibili kuyisifiso sikaTsvangirai ukuthi awinise iZANU-PF engazali iwine lokhu endisathotshulwa yingwe lapha khona kobulawayo. Kayizali iwine kodwa uba uTsvangirai naye umama uMakhube bancediseni ukuthi izano ibe lamasithi lapha kobulawayo.
Umnumzana Albert Mhlanga lilunga le-MDC Renewal sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ikhansile yePinga Rural District Council ithi isike yaqhuba imihlangano lezakhamizi zesigabeni seSiyansundu ukuze zibonisane ngodaba osolukhwezwe yilezi zakhamizi emthethwandaba waphezulu kobulawayo. Zisithi ikhansile le idedele emuva ngohlelo lokususa izakhamizi lekulindawo ukuze kwakhiwe amavinkili e-business center. Igqwetha elimela izakhamizi lezi umnumzana Lizwe Jamela uthi okwenziwa yikhansile akulunganga njalo sokuhle kwaphazamisa imizi emine kukanti leminye iyalandela. Kodwa umgcini sihlalo walikhansile umnumzana Dube Mkombwe uthi izakhamizi zazivele zikwazi ngalolu hlelo njalo uhulumende wanika ikhansile imvumo yokuqhuba lolu hlelo ngomnyaka wama-1990s.
Sizamukela incwadi esuka kumagwedi e-community eSiyansundu. Bona yiyo abarat payers e-council. So imali esizayihambisa kuma-quoti ngeyabo still. So sihambe sayahlala phansi lapho sibonisana. So sathi sibonisana sisukele le-office kasi-committee ukuthi siyozwisisa indubabalazo. But sesifika laphana sacela ukuthi sihlangane lapho sobhuku abendawo yona leyo ukuthi sizwisise ukuthi bayazi udaba lwangukhona baluzwisisa njani. Kodwa sitesi phakathi komhlangano sithole ukuthi yayikhanya indaba yakukhona bona beyindlu ngabazwanani njalo abanye ngabakwazi ukuthi kule nto enjalo. So sitesi sesinjalo sabakhulumisa batshengisa ukuthi hhayi siyabonga njengoba selihambe kuma-lawyers thina ukubuya kwethu sipoke ukubuya njengobanje ukuthi i-council emele abantu noma into ehamba kuma-lawyers kumele siyifake kuma-lawyers e-council and sitetini hhayi into ekhona le i-development elayicelayo of course abakhona namuhla babangekho ngobo-1992, 1997, 1998 ingakhangela iSiyansundu yangkhona sine-vetinary office sine-post office enhle ukudlula even ebhinga town yona sine-ofisi yamapolisa sinesibhedlela khonapho and sinesikolo esihle one of the best schools isikolo esingcono ebhinga kithi. So sithe sibonisana labo kuthi hayi njengoba seluhambise kumaloya lathi siza kuzwa amaloya yethu ukuthi bayakuthini njengoba le sivele singeyamaloya. Kodwa into ekhona sabatshela sobala ukuthi hhayi i-council lapha vele ayibuyele emuva ngoba zimali ezasebenzisayo abantu be-physical planning babuya bazokwenza i-end there. So i-family engathi siphakathi kwendawo ye-development kumele ikhulumisane ne-council sibone ukuthi zingancedisana njani lakho mama.
Kodwa lina njenge-council lithi abantu laba bayingaphi?
I-council ayipoke ukuvuka ithi bona muntu wena suka azisusi muntu kumele induna yabo even induna sayibikela sasilayo kumhlangano ukuthi izabonisana labantu labantu bayo ukuthi abangathi sebephakathi kwendawo ye-development bangathiwa ngaphi.
Lo mnumzana Dube Mkombwe umgcini sihlalo weBinga Rural District Council obekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le eBinga.
Liqhubeka liqansa inani leziphathamandla zamapolisa esezimiswe umsebenzi kwele South Africa ngodaba lokuthumba lokunikela ngokungekho emthethweni ezandleni zamapolisa eZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe ezibanjwe kwele South Africa eminyakeni embalwa edluleyo. Abanye balabo abanikelwa ngaleyo ndlela babikwa befike babulawa ngamapolisa eZimbabwe. Umphathintambo omutsha ogatsha lwamapolisa umnumzana Nkosinathi Nhlelo uthi bonke abaphatheka kulokhu kuganga sokufuze bayiziphendulela emthethwandaba. Kubika uBenedict Nhlapho.
Umphathintambo Nhleko uthi yilo bangubani waphatheka kulesi senzo sokuthunjwa lokunikelwa kwezizalwane zeZimbabwe emapoliseni eZimbabwe ngokungekho emthethweni ijele limlindele. Kulesi senzo kubikwa amapholisa kule South Africa ayezingela abesethumba izizalwane zeZimbabwe ezidingwa ngamapholisa eZimbabwe. Labo abathunjwayo kubikwa babethathwa ngudlu becatshiswa umngcele basiwe emapholiseni eZimbabwe. Kanti ke iningi labo kubikwa bebefika betshaywa umuntu aze afe. Umphathintambo Nhleko uthi akasuka phumule baze batholakale bonke ababa yingxenye yalokho kuganga. Kungenyaka ngake ngenile kulesi sikhundla usemise umsebenzi umnumzana Anwar Dramat lo Lieutenant General Shadrack Sibiya okuyisiphatha amandla zeviyo lamapholisa ehlolisisa amacala ohlonzi lwaphezulu ama-hawks. Khathesi ke le nhloko yeviyo elihlolisisa amacala adalwa ngamapholisa umnumzana Robert McBride laye usemiswe umsebenzi ngodaba olufanayo. Unhleko yena uthi sekuyisikhathi sokuthi umthetho udlale indima yawo.
We need to know what happened, how it happened and why. Because all of the
kufanele sazi ukuthi kwenzakalani kwenzakala njani njalo kungani kwenzakala isizathu ukuthi izenzo lezi zokunikelwa kwezizalane zeZimbabwe emapoliseni eZimbabwe ngokungekho emthethweni kwenziwa ngabantu ababe kwenza ngaphansi kwegama leSouth Africa sengathi bathunywe eSouth Africa
intatha zindaba eZimbabwe umxolisi Ncube yena laye ohlalele evalweni ngenxa icala abhekane lalo eZimbabwe kuthiwa laye nguye ubabajugwa. Uthi kubojwa kwezigilamkhuba zamapholisa aphatheka ekuthunjweni kwezizalwane zeZimbabwe lezi kuzamenza laye azizwe evikelekile kwele South Africa.
Kufanele abantu bajeziswe, ngathi mina bamele baphathwe njengabantu ababanjela icala lokubulala ngoba abanye balabo abantu ababahambisa eZimbabwe ngabantu abafika babulawa and lapha sikhuluma ngabantu abedlula ababili ababulawa ngendlela engayisiyo. Behanjiswe yilaba abantu kungakho nxa bebabamba bebathola ukuthi banamacala bagwetshwe ngendlela efanayo.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi South Africa yenza isibonelo esihle kakhulu ngalolu daba.
Inyathelo elihle kakhulu sibili simtshayela izandla uminister ngento oyenzileyo. Umuntu kwakumele ukuthi acharjwe lana eSouth Africa afake e-court kutholakala ukuthi icala lakhe linjani ebese yahanjiswa ekhaya ngokusemthethweni. Nothi lokhu ukuthi abantu bayatshontshwe ebusuku behanjiswe ngudlu. Laba abakwenzayo ngithi abajeziswe sibili.
Zifika kutshumi lanhlanu izalwane zeZimbabwe ebeziphephela kwele South Africa. Okubikwa zinyamalele kanti abaningi bacabangela ukuthi lazo zanikelwa emapholiseni eZimbabwe zafika zabulawa. Umkhubalo ongekho emthethweni uvele ngo-2010 kuzokubotshwe izalwane zeZimbabwe umnumzana Witness Ndea, umnumzana Shepherd Chuma labangane babo ababili ngoba kuthiwa bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Uchuma ke uthi ngemva kokubotshwa kwabo bathathwa ngudlu basiwa emngceleni weBedbridge basebenikezwa emapholiseni eZimbabwe wona aqala ukubethesa umlando wokubulala ipolisa eZimbabwe bengakabalekeli kwele South Africa. Undeya kubikwa wadotshwa esefile umzimba wakhe ukhanya ukuthi udutshulwe amahlandla athile. Iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa likhuthaza umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Kembo Mohadi ukuthi laye asungule inhlolisiso ezakwenza kubotshwe zonke izigangi zamapholisa eZimbabwe ezancedisana lawe South Africa ukwenza lobu bukliwi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Wo Studio 7 lamhlanje sikhangela imfa yezizalwane zeZimbabwe abasemelika kanye labatsha abafa belandelana.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Abdurabu Mansour Hadi wa kwele Yemen ubikwa ebalekile emzini wakhe lamhlanje ekuseni ngesikhathi abahlamuki besishiyite bebikwa behlasele kanzima befuna ukuhluduna idolobho le-Aden lapho okulesigodlo sakhe khona.
Umongameli François Hollande wele France, umkhokheli wele German uChancellor Angela Merkel kanye lomnumzana Mariano Rajoy wele Spain bahlangene labahlengi lapho kwenzakale ingozi yokuwa kwendizamtshina yakwele Germany entabeni zakwe-France izolo lapho yona ebulele abantu abalikhulu lamachumi amahlanu. Bona bebedinga ukwazi ukuthi yenzakale njani lingozi njalo befuna lokududuza imuli ezilahlekelweyo.
Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi abahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abeBoko Haram bathumbe amakhulu abantu okugoqela abantwana edolobheni elingcelelanele leNiger eleDamask esabelweni seBono lapho sebebalekela ukuhlaselwa ngamasotsha kahulumende.
Umbiko olandelayo utshengisa umbono kahulumende welemelika. Intatheli zindaba elodumo u-Itai Dzamara owathunjwa kumaviki amabili adluleyo egelwa inwele waphoselwa emoteni elokhu engakabonakali. UDzamara ukhokhela inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ekhankasela ukusuka kukamongameli Mugabe esihlalweni. Kusihlwa mhla ezathunjwa, uDzamara wakhuluma emhlanganweni webandla eliphikisayo esithi uZulu kumele angene ezitaladeni atshengisele. Uhulumende welemelika umanyana le-European Union, Canada kunye le-United Kingdom lenhlanganiso ezizimeleyo ekusoleni ukuthunjwa kukaDzamara. Uhulumende welemelika ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi adingisise ukuthi ungaphi uDzamara njalo kumele ahloniphe ilungelo loluntu. Njalo uhulumende welemelika uminda wonye lezizalwane zeZimbabwe ekuvikeleni ilungelo likaZulu lapho efuna ukutshengisela njalo esithi kakhululwe uDzamara ngesiphangiphangi abuyele emulini labangane bakhe. Lo ngumbiko otshengisa umbono kahulumende welemelika.
Uhlelo lokubhekana lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe diaspora lamhla sihlaziya okwehlela izimo izihlobo labangane nxa bengafelwa besemazweni. Zinengi izizalwane zeZimbabwe esibhekane lohlupho lolu eBrithani, iMelika, Australia, South Africa lamanye amazwe. Nxa sokulemfa emazweni esikhathini esiningi imoli zikhangelelwe ukudinga inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu empondo zeBrithani, i-£2,500, ukuze isidumbu sithunyezelwe ekhaya sisuka kwele Brithani. Kulabo abaseMelika kufuneka inkulungwane ezingamatshumi amabili zamadola, i-$20,000. Kuthi kule South Africa kumele kukhokhwe inkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu zamarandi, R25,000, ukuze kwenziwe lokho kusetshenziswa indizamtshina. Imuli eziningi ezivalisa ekankosazana Pretty Xaba, umdlali wezokulingisa kumabonakude, lo munye wakhe Nevaney Muwengwa Echinyanga labanye zaphuma ukuthumezela izidumbu. Zaphuza ukuthumezela izidumbu zabo ekhaya ngenxa yokuswela imali. Okwamanje kudingwa inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha zamadola eMelika eyokuthumezela izidumbu zabantu abathathu abasanda kubhubha khonapha eMelika. Ababhubhileyo laba ngunkosazana Nancy Tinoza lonkosazana Molini Tariro Magoronga ababefunda bengaphansi kohlelo lwezifundo oluqhutshwa isigodlo seMelika eZimbabwe olwe-United States Students Achievers Program. Omunye njalo ngowesifazana obhubhele e-Atlanta lapho abesethekelela khona umntanakhe njalo ezedinga ukwelatshwa. Ukuze sihlaziye udaba lolu asizweni uGibbs Dube weStudio 7 exoxa lo mnumzana Great Joy Ndlovu owayekuhlelo lwezifundo lwe-USAP, lo mnumzana Nqabutho Mabhena owenhlanganiso ekhangelane lempilo yezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Communities in South Africa. UNdlovu waseMelika usungula lingxoxo.
Ababeseduzane e-EDC bafake i-fundraising online ukuthi sizame ukuthi abantu bonke ababemazi ukuthi bangancedisa ngokunika imali, ukuthi imali le isetshenziswe ukuthi for repatriation and izinto ezinjalo.
Siyabona ke baba Mabhena ukuthi ngesikhathi lesi isikhathi esizima kakhulu, so ke lina vele nxa likhona ngapho ke e-South Africa likwenza njani nxa umuntu sebhubhile?
Esesakwenza kwaba lisiko lethu ukuthi umuntu nxa efika lapha uhle ahlanganiswe labantu bakibo, ngoba kungani izigaba ngezigaba zonke sesilama-burial societies. lapho abantu abakhipha khona imali every month bechaya imali eBurial Society. Uzathola futhi ukuthi lezi nkonzweni emachurch kulama Burial Societies akhona. So siyakuchumayela kakhulu, so ngani ke sokuzwakela indawo eziningi ngapha ngeSouth Africa ukuthi umuntu nxa ekhona ngapha eGoli kumele abe le Burial Society. Sananzelela ukuthi vele ngapha sibanengi kakhulu, njalo kuyadula ukuhambisa umuntu nxa esethule ekhaya ngoba kuyabiza phakathi kubo 15,000 rand siya kuma 20,000 rand.
Ye, nxa ngabuya kuwe Baba Ndlovu, kunzima kanganani ukuthi nxa usemelika khona lapha ugcina nje lizwe lisenza lokho kuthiwa ngama-Burial Society?
Into ehluphayo ukuthi i-America yindawo enkulu kakhulu, abantu bagcina sebesendaweni ezishiyeneyo. Mina khonapha ngise-Washington State, lawa amantombazana obhubha kuqala use-DC. Ukukhula kwelizwe sihlala khona yikho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu babe bahlangana besenza izinto ezinjengama-Burial Society. Umbesi ngahlangana khonapha kubo-intanethi sihlanganise ukulungiselela isikhathi ezinje.
Baba Mabhena, nangu uyakhuluma lapha uMnumzana Ndlovu futhi hayi kuzima ukuthi bahlangane, kodwa khona ngapho nxa lindawonye lijala ukuthi lisebenzise imali enganani nxa sethambisa isidumbu ekhaya?
Imali yangkhona kuyathiya namanda checker lokuthi umuntu abe siyangapho, kodwa khonapho phakathi kuka-15,000 rand kusiya ku-20,000 rand. Siyananzelela vele ukuthi lapha futhi kulama-undertaker vele abonwa izizalwane zaseZimbabwe ezifunala khonapha lakho kings and queens. So ke kuba lula ngaleyo ndlela. Abanye bavele nxa bengekho ma-society bayahamba khonapho bayengena kuma-burial arrangement with ama-undertaker.
Ye, mase sikhangeleke ngapha kwele Melika, kume njani Baba Ndlovu nxa umuntu efuna uhambisa isidumbu ekhaya?
I-quotation estimate ikhangeleleyo kathesi ngama-$15,000 ukuthi sihambise umuntu ekhaya uma esethule. So imali yakhona iningi kakhulu ukuthi umuntu wedwa angeke ayikwani. Icebo elikhulunywa ngoba uMabhenela ama-Burial Society licebo elihle sibili.
Lapho lizwe umnumzana Great Joy Ndlovu oyekuhlelo lwezifundo olwe-USAP lo mnumzana Nqabutho Mabhena wenhlanganiso ekhangelane lempilo yezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Communities in South Africa bebexoxa loGibbs Dube. Siyabonga isikhathi sisavuma ukuba nasi qhubeke sisonke, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Iqola lekomiti yabona ngamalungelo abantwana kumanyana we-African Union lifika kwele Zimbabwe kuzobonisana lohulumende ngokuphawulwa kuhlelo lokuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana besebancinyane.
Liqhubeka liqansa inani leziphathamandla zamapholisa esizimiswe umsebenzi kwele South Africa phezu kodaba lokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe zabuyiselwa ezandleni zamapolisa eZimbabwe.
Seligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilande.